Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Tangana kweze kusene mtwakazi ku Studio 7 Ngolwesine mhlaka 9 kuLwezi 2023 Igama Muntungamili Nkomo Ezihamba phambili Ozithi ungunobhala jikelele webandla leTRCC umnumzana Sengezo Chabangu uselobele umphathi ntambo obona ngokwakhiwa kwezabelo Emxwayisa ukuthi exoshe amakhansila edolobho leHarare ayisishiyagalolunye agoqela umeya umnumzana Ian Makone ngoba esithi usebaxotshile kuTRCC. Owake waba ngumsekeli kamphathi ntambo obona ngezemali njalo elilunga leZANU-PF umnumzana Terence Mokupe uza kwetshwa namuhla ngemva kokufunyanwa elicala. Loku ngenisa amafutha ezimota elizweni engabhadalanga umthelo wejuti. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ozithi ungunobhala jikelele webandla leTRCC umnumzana Sengezo Chabangu uselobele umphathi ntambo obona ngokwakhiwa kwezabelo. Umnumzana Winston Chitando incwadi emxwayisa ukuthi emise umsebenzi yamakhansila eHarare ayisishiyagalolunye agoqela umeya waleli dolobho umnumzana Ian Makone ngoba esithi usebaxotshile kuTRCC. Lokhu kuvele kuncwadi efakwe isikhulumeli saleli bandla umnumzana Promise Mkwananzi enkundleni yokuxhumana eye-X. Umakone utshele Studio 7 ukuthi ubengakatholi incwadi emazisa ngokuxotshwa kwakhe umsebenzi. UChabangu usanda kuxotshisa amanye njalo amakhansila eTRCC lamalunga ePhalamende okudale ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ahlele ukhetho olutsha olwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 9 ngenyanga ezayo. Lokho kusolwa kakhulu ngumholi weTRCC umnumzana Nelson Chamisa labalandeli bakhe besithi uChabangu usetshenziswa iZANU-PF. Sibuze ohlaziya ezombusazwe njalo isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuthi ubona izala nkomoni kuma-by-elections.
Njengoba sokulamaqemba avela amabili awe-CCC kuthi ukuthi ke i-competition ngumncintiswano usukhona phakathi kwawona la amaqembu amabili kakhulu siyakwazi ukuthi likhona ibandla elibusayo leZANU-PF lamanye amabandla angabe ephosele ama-candidates ambalwa so thina ke esikukhangeleyo ukuthi abantu bazasukuma ngobuningi ngoba siyakwazi ukuthi njengoba i-nomination court sihlezi kuthi ukuthi imikhankaso la isiyaqalisa ngokunjalo ke njengoba kade ngitshilo ngaphambili ukuthi umncintiswano omkhulu usuphakathi kwamaqembu wona la amabili esingathi ngelika Secretary General Interim we-CCC lo Interim Leader we-CCC uNelson Chamisa lo Chaba ngakho ke sikhangana ukuthi inani labantu abazihamba bayevota libe phezulu nxa siqhathanisa lamanye ama-by-elections ayabe khona ngoba kathesi i-interest ukuthi abantu laba ngamaqembu avela endaweni eyodwa kodwa ke bayese befuka utshengiselana ukuthi olamandla mbani
kodwa umomo unjani khona ngapho kubulawayo lapho okulezihlalo eziningi ezivotelwayo nxa siqhathanisa la kwezinye izigaba zelizwe njalo ukhetho lolo lulomthelela bani ekuthuthukisweni kwedolobho lakoBulawayo
nxa sikhangela umumo sizakhangela ngezigaba ezishiyashiyeneyo okwakuqala politically kuthule kuvamile nje ukuthi ngalesi sikhathi koBulawayo kuveleka kuvamanga ukuxokozela nxa siqhathanisa lezinye izabo zelizwe ngokunjalo ke kuzithulela abantu bale nhlokomo nje naleyo ukuthi bafuna ukubona ukuthi kwenzakalani ebandleni lele le-CCC eliyilo elabiza abantu balo kathesi sokuphuma ukuthi kulamaqembu amabili then socially abantu nje baloku belokumangala ukuthi kanti kunganithwa ngamadlwana into yakho neyenzakalayo ukuthi abantu bayabizana baphinde sembani futhi ababizwayo kube sokusiba yibo futhi abaphosela amaphepha kube sokusiba lengxenye futhi la ephosela amaphepha sokungazantwa nje kungamadlwana okuyinto kwakhona then economically abantu badanile kakhulu ukuthi kanti nxa kuzadlaliswa imali engaka phose engaphezulu kwe $5 million kambe imali kanti ngaza kincedise yini njengoba sikhala ngokuthi izibhedlela kazilama ambulance lokunye kungaba njani ukuthi ngathiwa leyo mali ihanjiswe khona ngale yathuthukisa lezo zindawo ezingancedisa abantu bonke kungakhathalekile ukuthi ngabaluphi uhlangothi kumbe basekela liphi ibandla nxa sikhangela ama-candidates futhi abiseliwe nxa zonke asingeke sithi kulo mehluko iZANU-PF la ifakile abantu bayo abavezayo ukuthi izibongo zabo mdabu kwabo kusho ukuthi kayisibo bemathebeleleni i-CCC kathamisa la ifakile ukuveza ukuthi abantu abafakileyo labo izibongo zabo lamabizo abo kayisibo bemathebeleleni ngenzalo kube sokusithi-ke la i-CCC kathabanga la iphosela abantu abaningi ngaphandle nje kwe-Ambrose Bindi nguye singathi ngwangapha kulo mhlulu but abaningi imvelaphi yabo iveza ukuthi kayisibo balapha futhi emathebeleni so sokungantiwa nje ngamadlwane ngabantu abadlalisa isikhathi sabantu ngaze kuwini i-opposition siyakwazi ukuthi i-opposition ivele kayilamandla in terms of izimali so bazayo nje bebangumsindo khona ngale parliamente kodwa intuthuko edolobheni lakobulawayo hayi kuzazihlalela kunjalo imakhansilini kolo besingantu azile themba khona ngoba nxa kungenzeka kuwina ama-councillors bangene ngomfutho sebengathuthukisa idolobho lakobulawayo ngama-bylaws le mthetho abangayifaka le supervision abangayifaka kuma-directors ebulawayo city council kodwa kuma-members of parliament siyakwazi ukuthi ngaphandle kokuthi kubuye yona i-CDF leyo kade kuvele kulama members e ruling party kuvele ku cabinet endedluleyo kodwa siyakwazi ukuthi intuthuko yakho nazange yacaca ukuthi kwenzakalani singeke sithi ukuthi sikhangela izinto ezimangalisa ezingenziwa bezingabangelwa lukhetho lolo
umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa lo sithandekile emhlanga we studio 7 kusenjalo ibandla le-CCC selikhweze amaphepha edale le-Supreme Court liphikisa isinqumo senkantolo ye-High Court esavumelana lokuxotshiswa kwamalunga alo ngumnumzana Sengezo Chabangu kubika umlondolozi Ndlovu
lokhu kuza ngemva kokuba amalunga ebandla leli ebhalise amabizo abo edale le-Nomination Court izolo beveza isifiso sokuncintisa kukhetho lwama-by elections olwenziwa ngenyanga ezayo ekampalakazi mhlaka 9. Igqwetha le-CCC umnumzana Douglas Coulthard uthi sebekhweze amaphepha abo e-Supreme Court esithi badinga ukuba umthethwandaba ungavumeli uChabangu ukuqhubeka ezenza unobhala we-CCC.
Siyaphikisa ukuba sikwazi ukuthi wathatha ngapi amandla okuxotsha abantu. Sifuna uChabangu aphe ubufakazi, atsho ukuba wathatha ngapi amandla. Akasiphe ubufakazi.
UColtat uthe nxa isicelo sabo singaphumelela eSupreme Court, ukutsho ukuba ukhetho alusoze luqhubekele phambili. Uthe ibandla le-CCC likhokhelwa nguChamisa njalo kabasoze bavume ukuthathelwa ibizo labo. Kodwa isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khalipani Phugeni uthi inyathela lokusa udaba lolu eSupreme Court alisoze lincede ngalutho.
Angazi ukuthi izonceda ngani appeal because si-overtake ngama-events. Because ngicabanga ukuthi ba-appeala ukuthi inkantolo ithini ithi hayi basase ngama-member of parliament nama-councillors. Ingazitsho kanjalo njengoba sokuhanjwe nomination court i-election isisenzeka so le nto izoba academic. Besides ukuthi akula ma-basis of i-appeal awu-appeal phela ngoba kuthiwa kuya-appealwa nje kuyamele ukuthi kube le nto oyisolayo angazi ukuthi yini abangayisola ku-judgment leya.
Uthe uChabangu usebenzisa amabizo alabo abanqoba kukhetho lwama-primary awe-CCC ukuba bancintise njengokukhethwa abakwenziwa nguZulu.
Akudingeki ukuthi aqale iprocess entsha because vele bakhona abantu ababephume number 1 noma babe part of the process basebekhutshwa kufakwa laba bayibo ababethandiwa ababefeva. So akusadingi ukuthi aqale enye iprocess uzothatha bona laba ababeyiba benjani ababephumile abafayo.
Ingcitshi zomthetho zithi kumele amacele awe-CCC ahlale phansi akhulumisane ukuze baqede udaba lolu ngoba lokhu kulakho ukuthatha isikhathi eside kusolwana emthethwandaba. Ingcishi ecubungula ezombusazo umnumzana Libert Dube owake waba ngumthuthisi kahulumende uthi ukukhulumisana phakathi kwamacele amabili awe-CCC yikho kuphela okungaqeda ukufuthelana.
So okuphume okwamanje yokuhambe liqiniso ukuthi ha lezo nkokheli zihlale phansi zibonisane ukuthi hayi kwenziweni, ngoba okuqakathekileyo yokuthi ibandla leli lihlale libambene liqinile ukwenzela ukuthi lenelise ukuthi liqhube umsebenzi wokuphikisa uhulumende okhona, liqhubeke umsebenzi okwelusa uhulumende okhona okwamanje.
Imizamo ye-Studio 7 yokuzwa imbono ye-ZANU-PF kulolu daba yehlule njengoba obona ngokwethula kwembiko kuleli bandla umnumzana Farai Marapira ubengakaphenduli imibuzo ayithunyelweyo ngesikhathi sokuya emoyeni. Idale le-Nomination Court lamukele amaphepha abantu abangamachumi amabili 23 ngolwesibili. Phakathi kwalaba bantu abaphumeleleyo ukubhalisa ngabalichumi lasificaminwe mbili 18. Amabandla ezombusazwe enelise ukungenisa amaphepha lokubhadala inhlawulo efunakalayo ngabalisa iZANU-PF namacele omabili awe-CCC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Wake waba ngumsekeli kamphathi Ntambo obona ngezemali njalo elilunga leZANU-PF umnumzana Terence Mokope uzagwetshwa namuhla ngemva kokufunyanwa inkantolo ye-High Court izolo elecala lokungenisa amafutha ezimota elizweni engabhadalanga umthelo we-duty. Ngokwenza lokhu, abachuchisi bathi uMokope labanye bakhe abathathu ahle wavalelwa labo izolo babangela ukuthi ugatsha oluqoqa imithelo olwezimra lulahlekelwe imali engange-$55,000. Elinye ilunga leZANU-PF uNkosazana Henrietta Rushwaya laye uzagwetshwa kusasa ngemva kokutholakala elecala lokuzama ukuphuma legolide ngodlu esiya lalo kwele-Dubai. Sixoxe lokhokhela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okwenzakalayo ukubotshwa kukaTerence Mokope owenza icala ngo-2017 ebotshwa namhlanje esebotshwa engikhona efunyanwa elecala kuyadanisa. Ngoba umbuzo okumele sizibuze wona yikuthi ngemva kokubana enze lelo cala kuyini okunye ode ekwenza iwapha amanye amacala awenzileyo. Kuyahambisana nendaba kaHenrietta Rushwaya ukuthi bavalele ngemva kokubana betshontshele ilizwe begqile ilizwe imali ezingama-over 55,000 lamagolide. Okufuze sizibuze khona yikuthi bebeqala yini ukuthi engenise ifiweli ngesitsotsi soneso, ubeqala uNkosazana uHenrietta Rushwaya laye ukukhipha igolide phandle. Yibo abantu abathuma bekhuluma bezenze bona abangamaZimbabweni ukudlula wonke umuntu. Yibo abatshona besithi ilizwe leli bafuna ukulakha, kodwa uma ungathi uyakunanzelela yiwo amasela amakhulu yibo ababulala ilizwe. Bebesebejika bezenze bona abathi ilizwe lidilizwa i-opposition, kodwa uma sekukhangele bonke ngabantu abahlanganelene leZANU-PF khonoko kuyabe kusenza sibe le mbuzo yikho phela kuthethele isikhathi eside ukubana uTerence ngemva kweminyaka eyenze leli cala akukho akwenziweyo.
Kodwa ngeke yini sithi hayi ukuvalelwa kukaRushwaya lo Mokope kuyaveza ukuthi uhulumende uyayilwisa mpela inkohlakalo?
Akulanto mina engangenza ngicabanga ukuthi uhulumende kamnanga kagulisana le-corruption. Ngiyabe sengidakwe yini? Akulanto engenza ngicabangele lokuthi ukubotshwa kukaHenrietta loTerence kusokusitsha ukuthi uhulumende kamnangako ulwisana ne-corruption. Uhulumende kamnangako ngabantu vele abahlezi bezitshontshela. ungathola ukuthi bona lavo ke kuyikuthi nje sikhole ukuthi kulento esisenziwa ngoba kakuqali ukuthi abantu iziphatha amandla zezano zibotshwe kujike kuthiwa kuselacala kumbe into hayi uyabhadaliswa kancane abantu abasemajele ngabantu abangalamandla ungakhohlwa ukuthi inosi uchikore labo kombira ikangayi kulomnyaka babetshontsha imali eziningi kakhulu kodwa baqhubeka beyingxenye yababusayo labona laba kambonti kukhona singakujabulela.
Omunye efuzwayo engathi indaba okhuluma ngazo ezabochikore zindaba zakudaladala njengokukhuluma kwakho uhulumende kamnankagwa. Omunye engathi hayi lo nguhulumende omutsha kayisuye lo owayekhona ngaleso sikhathi.
Ocabanga ukuthi lo nguhulumende omutsha okutshena into udinga ukuthi elatshise ingqondo. Ngohulumende omdala kamva ukuthi wena u-Emerson wama-8 engavuka sengu-Emerson otshintshileyo. Lo Frederick Shava ababe besithi abantu besifa nge-ground bekhulume into zabe zingalangqondo abatshontshayo ngesikhathi se-Willowvale. Ucabanga ukuthi babe sebengophela ngizwanga ukuthi abaya e-church ukuthi betshintshwe indlela abakholwa ngayo. Ngabe mbentwa ngabantu esezwa ukuthi asebesiye zinkonzo yonke betshintshe. Wonke umuntu olaphana kayanga kuyaseva ilizwe iningi labo ngabantu abafuna ukuthi bezinothise. So umuntu ocabanga ukuthi izano lekhona intsha kangikwazi ukuthi kuyini okutsha izano kanti kwaphuma nje umgabe kuphela kodwa kwaziqhubekela akulanto etshintshileyo batshontsha bayabulala balokhu besenza konoku ababekwenza lakudala lanini lanini. Okuluhlupho nje ukuthi sasuka saba labantu abayizithutha ababaphikisayo babancedisa beganga bechayikhu amasotsha ebeyasebenzisa ukuchayikhu kodwa akulanto esingathi intsha ezanwini yama-80s ezanwini yabo-90 ezanwini ka-2000 kulokhu kuyizanwe naleyana embi enza konke ukuxhwala.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ukhokhela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu. Inhlanganiso ekhankasela ukunakekelwa kuhle kwabantwana SF the Children ithi kufa umntwana oyedwa phakathi kwemizuzu elitshumi kuphela eGaza Strip lapho ibutho lakwele Israel elihlasela khona ngamandla lilwisana leqembu leHamas. Umqondisi walinhlanganiso osebenzela kwele Palestine umnumzana Jason Lee kutshele umsakazo we-Voice of America izolo ukuthi banengi kakhulu abantwana abafela kulimpi yona athi kumele imiswe ngokuphangisa. Utaboka Ncube uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Bekithemba Mhlanga.
Into le izahlupha sibili kodwa into eqakathekileyo ukuthi kumele kube umkhankaso ukufakwe izikhali phansi ukwenzela ukuthi kukhulumeke kuhle indaba le ngoba nxa izikhali zingakafakwa phansi akukho ukukhuluma okungaba khona. Yiyo indikimba yendaba kumele ingane iyacubungula okwakathesi.
Ye, sizwe laphana iMelika umphathi ntambo obona udlelana lamanye amazwe umnumzana Blinken sithi yena ngemva kwalimpi akufanelanga ukuthi iGaza ibe ikhokhelwa iHamas kumbe ikhokhelwa iIsrael. Lokho kungabe kusichona.
Hayi, angikholi ukuthi lokho yinto engamenyezela ukuthi iyafunakala ukuthi yenziwe eAmerica. Ngoba abantu kumele bekhumbule ukubana iHamas ifike ukusenda pha eGaza ngemva kokhetho labo khona. Abantu basingisela ukuthi bona iHamas bayifuna kakhulu ukuthi kube njalo yiyo ekhokhelayo. Yikho nxa kuyukuthi kuzakuba lo nto abantu abathi befuna bekhethe elinye ibandla elingasilo Hamas ukuba likhokhele i-Israel akube njalo. Kumele sibekwazi ukuthi indikimba yendaba lapha ayisikho ukuthi iGaza Strip ikhokhelwa yiHamas. Indikimba yendaba yokuthi isivumelana esenziwa e-Oslo khonale phakathi kwe-Israel lebandle labantu be-Palestine kwavumelana ubona kuzaba la mazwe amabili lapha. Kuzaba la mazwe a-Palestine kube njani lo msebenzi lokusekelwa kona Israel ihlale njani ilokuthula. akwangasikho sivumelwano sokuthi kuzatshela abanye labantu ukuthi nathi zakhokhelwa ngobani kumbe nalisoze likhokhele ngobani.
Ye, sibona lapha abantu abaningi beqhubekela phambili besifa i-UN lamaye amazwe sebekhuthaza ukuthi kuke kumiswe ukulwa ukuze kuphathiswe abantu abaseGaza, kodwa i-Israel yona isithi ifuna ukuthi kuqale kukhululwe abantu abathunjiweyo. Ukubona njani lokho?
Hayi, lokho vele into okumele siyikhangele ukuthi izakwenza, ngoba nxa kuyothi kulokuleni isikhathi nesiningi ukuthi kungakabili lesivumelwano sokwana kufaka kwezikhathi phansi, esinye lesinye ibandla liyabe lisithi hayi ngothi ngitshaye kuze kuthophele ukwenzela ukubana izinqumo zami engizifunayo kumbe ama-demands ami enjani ezwakale. Yikho nxa kuyikuthi into yangikhona ingakabi kahlungu kakhulu kuhamas, nxa into yangikhona ingakabi kahlungu e-Israel, ukuthi kube khona lesivumelwano sakhona esukubana kufakwe kwezikhathi phansi, kuhlale phansi kukhulunywe. Hayi, kuzafuna abadala abangathi hayi mayuyu bezihlukanisa inkunzi lezi umunzani thi kukhulunyike indaba leyi izikhali sezifakwe phansi.
Umnumzana Bekithemba Mhlanga uhlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Tabo kaNcube weStudio 7. Okusemaphephandabeni iKroniko ithi umnumzana Sengezo Chabangu uthi uza kuya enkantolo ukuyabophisa amalunga e-CCC abhalisele ukuncintisa kuma-by-elections ephansi kwebandla le-CCC lanxa ebewaxotshile. Singene kumbiko yenu.
Awu enkundleni akendilalele lapha abantu lingajoni liyengwa ngoChabangu lapha. UChabangu lo uzazakhathale ngokurikhola ngoba iBulawayo ayisoze yafa yabuswa izanyo. Into esiyibhekile ama double candidates la asefakwe othwa TPC, into esizayenza silamagama abantu bonke abhalwe nguChamisa yiyo esiyivotelayo. Le ekaChabangu le izathola zero njengomonzo. Siyahamba noChamisa whether abantu bayathanda uma bathanda. Viva Chamisa, viva.
Ye kuStudio 7, kuStudio 7 linjani basakazi labalaleli lonke. Ye kulowa walowe gqumgqumshelele yakhe lo, siyacela ukuthi wabaloye ke sihloniphe kancane. Ngathola isikhathi siMthwakazi Republic Party siyazizamela, sizamela abantu bakomthwakazi labo ngelinye ilanga maybe bengakhululeka ma umlimi ngasizwela kulokugqile esiphansi kwabo kwamanje. Uzogxeka iMRP baba, uhle ukugxeka iZANU-PF yedivizi inotho etshontshela abantu baseZimbabwe, kodwa uzogxeka iphathe zamayo nje iMRP. Ma uza kuthi yesizabantu bemthwakazi ngathi bazaliquma njani ilizwe bona basebenzisa isithupha seZimbabwe. Unkomo labo mgabe belwela iZimbabwe lo babesebenzisa isithupha zeRhodesia, but anti balwe baphuma eRhodesia bangena eZimbabwe. So David lokho sokungenzeka lapha. Siyacela ukuthi ukusihloniphe baba, asithandi ukuthi sibe sikubhalela abantu bezipha dina. Wasalihlonipha njalo baba bethu, kodwa ma ususosisitshomola so uzayenza ukuthi singakuhloniphe baba. Siyacela ukuthi ukuphume ku-MRP uyegxeka iphathe njengeZANU-PF ehluleka ukubusa ilizwe ngobuqotho. Siyabonga.
Studio 7 ivuka njani njani? Nabantu be-MRP ake lisichazele ukuthi njengoba lifuna uChabango limsupporta, then uPrince Dubeko Sibanda wakhitshelwani? Ake lisitshele, mfuna oyi-1 nje we-MRP angena asitshele ukuthi uPrince Dubeko Sibanda wakhitshelwani uChabango. Okwesibili, mfuna ake lisitshele ukuthi otendayi labochirwa laba basebefakwa nguChabango kathesi ubafakela ukuthi ngamaNdebele yindawo. Funa ke lisichazele khona lokho nabantu be-MRP eseliswele umsebenzi. Umqondisi manje sesebenza ekontraki ye-gold lapha, akashela plani lana lishela plani seliphelelwe into yokwenza, selibhizi ngokube libaluthi bala umsindo. Akalisitshele ukuthi khona otendayo labochirwa bafunani kuChabango. Ngikela kudlala ngathi lini ufa bafunani ngabantu besiNdebele labo otendayo labochirwa labe sizwa ngabo uPrince Dubeko Sibanda wakhitshelwani? Funake lisitshele khonapho nabantu be-MRP aniselishele umsebenzi.
Studio 7 Mthembani uFokasiwe la mpingelele basakazi bami. Hey, sometimes it has found in the what is in Nandi, what do I guess was this Ubushum Tinavan? This is Yusa Ubushum, Ubukura Kulu, among Alabantu and Kulumana, when I will take the world of Kulumendok. Oh, Babalo, my Tina, Agula, Iva Pabantu Aban and Desole, you are pinch and Tina Sigup, and open this to lend you eat. Yen, I need you, Yen, I see my seed, they couldn't be allowed to overkill up. And the search, and I want to get manja, Lombuso, Wabolo, Mato, Doors, and Payful, Pegani, Sebetanas, I get manja. But Anasa Pelga, low intervals are much one bulls are straight. Low and it was when I could be a parait. Who let my tea bap? More than 10 account on a basut. Kwamele wenzwe imatch from Botswana kweze imatch from Tsosa lapha eMzansi imatch from Bulawayo until ngapi ngapi from Harare sikgene eZimbabwe lana ebazalwane kathi yini kahlahla bebhekana abantu manje basitanasela manje yini amagama abo labakhuluma wabo abothethe incubelo khulumende wakhe lo mayitha abantu bemangale emaphoyiseni akhe guys asiphakamiseni inyawo eserious
Sanibonani basakazi beStudio 7 ngalibingelela labalaleli ayisiyabizwa abantu laba abasupporta iMRP abanye bangkhona nxa sithi abanye sitsho bonke bona ababahlala sebethukana leTriple C sicela ndihlukane lebandla leTriple C iTriple C ayingeke idilezwe ngutshaba ngaso bantwana abancane thina esilandela umlilo wamaphepha lokhu kuyaphela kathesi nje lokhu akunisukuza ngaki kuyabe sokuphelile so lina nxa lehlule kuqumi ilizwe lina manxathe lisilwa linalodwa livele lingelabantu lingabhodleli kuTriple C lisapote uChabanga ngeTriple C uChabanga kulanto ezayenza kabuzeline labuya lisithi lilwe lathina since lokhe lavula liqhaza into zenze MRP alikazi lithole yena ukansela even one so lingabhodleli kithi ayisithe sathi lehlule ukuqumila izwe kuze ke phe esikhatini sokuthi lilwe lale ubhuti othi yena abakibo kambongeni ngababuye abanika iloya bebophisa uChamsa akathathe lelo loya ayinika laba ababothiswa umqondisi abapika beMRP behlukane lebandla leTriple C behleleke kahle asifuni ukugcina siyangisana bedingela umkhokheli wabo indlu beke lube lokho bemkhuluma lapho ukuthi ugcinwe ngama girlfriend bengafuni ukuba behlabe bekhuluma kube ngeTriple C ungantu wathini indaba zabasizazi lelo loya lakhe kahambe elinika upresident wakhe bekhipha baba amalunga asejile uChamisa ngeke azabo obuthela ukufa kwambongeni sisempini thina mina ngaze ngife kuTriple C uChamisa kangeni indawo anti mfuna ukuzikhulula mina eZimbabwe alike lihlukane leTriple C
Studio 7 siyabingelela. Cela nathi likhuluma ama record ethu. Likhulume libale indaba zethu. UChabanga vele abantu beZimbabwe bengamvoteli. UChabanga vele idoti lobhugeni, idoti noma kube sithiwa hey abantu besindebeleni, abantu besindebeleni. Abantu besindebeleni kabalwele iparty yabo. Belwele iparty yabo abantu besindebeleni bonke bavotela umuntu uChamisa kodwa uChabanga lobhugeni vele bayahamba bedilize abantu besindebeleni abayenza into yabe iwana. Hayi lokho babeqa labo beqa bethi jwajwa beqa bethi jwajwa into abayikhuluma abantu besindebeleni ndathi asiyazi ngoba ngani majirizani PF yatanazi sithwale senzima sigcwele goda side ekhaya sokuthi asibalekele goda sitotwe yasegoda sitotwe yamanje segoda hambo yetotwe ekhali hambe asiyekeleni into ikhipheni izani PF le asileni sikhipheni izani PF hayi ukuthi sithi uChabanga uright uChabanga yidoti bhugeni yidoti
njani kuStudio 7 linjani lonke kuzindawo ngezindawo yazi bantu beMRP liyangikwatisa kawuhlungu kabi liyangikwatisa into elikhuluma vele yinonsense yodwa nje nonsense likhuluma ngani kathi why lina ligxeka iCCC every time ligxeka nxa kutheni ligxeka nxa kutheni lifuna benzeni why lina lingabambani leCCC likhiphisana uPhefu Why? Ikikimele isisi, esisi, esisi, iyenzeni, iyenzeni. Akeli yekele kunyanyisa mani, liyanyanyisa. Zilima zabantu.
Lawo bekungamazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp. Kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Siziphethe ngebezihamba phambili. Ozithi unginobhala jikelele webandla leTriple C umnumzana Sengezo Chabangu. Uselobele umphathi ntambo ubona ngokwakhiwa kwezabelo emazisa ukuthi kumele exotshe amakhansila eHarare. Ayisishiyagalolunye agoqela umeya umnumzana Ian Makoni lomsekeli wakhe ngoba esithi usebaxotshile kuTriple C. Owake waba ngumsekeli kamphathi Ntambo obona ngezemali njalo elilunga lezanu PF umnumzana Terence Mokope uzagwetshwa namuhla ngemva kokufunyanwa elecala lokungenisa amafutha ezimota elizweni engabhadalanga umthelo weduty. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na Oliver Lelisayo nguntungamilinkomo.